So we seek a descender of VOA in the valley.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 25 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora uthi ibandla lakhe lizasebenza lohulumende wezanu PF kuzo zonke inhlelo ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu, kodwa ezokuncindezela uZulu haji.
Njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe, ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane. Akutsho ukuthi siyabe sesimunye, akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke.
Ibandla le-MDC Alliance ebelinganxuswanga emcimbini weVictoria Falls wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 lithi alisoze liwothe mlilo munye lebandla leZANU-PF.
Nxa ekhona ngale kutsho ukuthi yinto yangibo, yinto yangikhaya. Banxusene babavodwa ukuthi khona kabahambe bekwenza into efana layona leyo.
Uhulumende uthi inani labantu abahlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 eyesibili bacitshe bafike inkulungwane eyodwa lengxenye 1427. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muonzora uthi ibandla lakhe lizasebenza lohulumende weZANU-PF kuzo zonke inhlelo ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu. Umonzora wethule amazwi la izolo emkhosini oqhutshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni leVictoria Falls wokusungula ngokusemthethweni ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Umonzora ubemenywe kulumbuthano ngumnangagwa kanye labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo ukuthi bazehlatshwa ndawonye laye ijekiseni le. Ekhuluma ngemva kokuphiwa ithuba ngumnangagwa ukuthi agqibe lomkhosi, uMonzora ukhuthaze njalo abantu ukuthi bahlatshwe labo kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi elezombusazwe. Kunsukwana ezedluleyo uMonzora ubikwa ejele amalunga edalele parliamente akubandla lakhe ukuthi akusamelanga acothoze umnangagwa kumbe ukumbiza ngamagama amabi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube othi kungamanga ukuthi basebenzelana lebandla leZANU-PF.
Ngenkale ngicacisa ukuthi ubaba uDouglas Muonzora, upresident we-MDCT, ufike njani ekuthini abe elo mongameli weZimbabwe ubaba u-E.D. Mnangagwa. Ubaba uDouglas Muonzora uphiwe isimemo ebesimema njengomkhokheli webandla eliphikisayo ePhalamende okokuqala. Okwesibili, leso simemo besimema njengabanye babakhokheli amabandla aphikisayo. Akasuye yedobe enxusiwe, kunxuswe labanye abakuPollard, labanye abangaphandle kwePollard ukuthi babuye kulo mbuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlabe amajekiseni okubana azivikele. Akutsho ukuthi sibambene leZANU haji, kutsho ukuthi siyabambisana lohulumende, siyabambisana into esindayo njenge COVID-19, njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe, ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane. Akutsho ukuthi siyabe sesimunye, akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke, akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke. Kulokunye singeke sibambisane khona leZANU, ngeke sibambisane leZANU nxa ichaya abantu, ngeke sibambisane leZANU mayihlukuluza abantu ngamalungelo abo, kodwa siyabambisana labo nxa besenza okuhle okuletha intuthuko, okuletha ukuphepha komphakathi njengakhona okwakade kusenzakala eVictoria Falls.
Ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMonzora ithuba lokukhuluma ngomnangagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yeZANU?
Ubaba President Douglas Mondlura uphiwe ithuba lokubonga ekugcineni komsebenzi okungathiwa yi-vote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa silembono etshiyeneyo. Silonkolo ke ethi thina ngesilungu bathi irrational disputation okunjengokuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo engahambelaniyo sixoxe kabanzi sidinwe nxa sidinwa siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane omunye aze abone ukuthi kanti omunye wami waqina esimangala umbono kuyini okuhle ngombono wakhe sihlanganise imbono ukuze siphume lombono owodwa singalwanga kungafanga muntu kungahluphekanga muntu yiyo inkolo esilayo njenge MDCT okwamanje lokho kuza kutsho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla lezanu PF eParliament kuyakhulunywa kwesinye isikhathi kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje batho labo ukuthi lapha singayenza kanje nxa kuyikuthi into ezizaletha izixazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu yikho esikufunayo ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa izanu kuyaphikiswa la izanu ithi konke okwenziwa iopposition siyaphikisa yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje enithanda ukuthi uzwile kunanzelele ukuthi thina njengebandla le city ite saqala ukukhuthaza uhulumende ukuthi adinge lawo majekiseni avikela lomkhuhlane njalo yithi esaqala ukukhuthaza abantu ukuthi bahlabe ukuze bazivikele ngakho ke siyadana nxa kulobukhokheli obusaviva abantu ngokuletha ukwesaba okungelasizathu lokuphatheka nje ekudonsanani kwamazwe omhlaba okungelane lathi njengabantwana beZimbabwe thina asinamandla okukhetha ukuthi iJackson zethu zivela ngapi esikufunayo ziJackson ezisebenzayo njalo esingazithola ngakho ke thina njengebandla leMDC siqhakathekisa impila kahle lokusila komphakathi weZimbabwe kungakho savela satsho ukuthi asifuni umbhuqazwe weCovid usetshenzise njengesikhali sepolitiki ukuhamba eVictoria Falls kwababa uMonzora kusekutheni abantu babone ukuthi kumele sibambisane ekulwiseni iCovid-19 kungelani lamabandla esiwasekela siyazi bakhona abazafuna ukuqhuba imibono yabo ngezompangazwe besebenzisa lesi sehlakalo umphakathi kumele ubaqaphe abakhokheli abasebenzisa izinto ezingayisizo ngesikhathi esingayisizo ukuthi bazicentele indlela yokugijima ngepolitiki besekela ukugijimisa ukusila kwabantu beZimbabwe siyakhuza ke thina njenge-MDCT sikhuza emphakathini ukuthi umphakathi kawo baxwaye labo abagegelela imbuya bese saba ulude isikhathi sokugaya usekelo sizabuya hathi ukuthi abantu bafune ukuhamba phezulu kwezidumbu zabantu bebulawa yi-corona sibona ngoba nje befisa ukuthi yonke into ibhekwe ngelihlo lezepolitiki ngakho ke siyasekela kakhulu okwenzakala eVictoria Falls namhlanje njengoba sibonile ubaba Douglas Monzora laye esekele ngokuyahlatshwa ukuze umphakathi ubone ukuthi yiyo indlela okumele senze ngayo
lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, inkokheli yebandla leMDC Alliance yona ibingekho emcimbini wokuhlaba abantu ijekiseni yeCovid-19 edolobheni leVictoria Falls izolo. Inkokheli yamabandla aphikisayo le iningi ingekumanyano wePollard ibiphakathi kwendizamtshina inye ebithwele umongameli Emmerson Mnangagwa lenye inkokheli yebandla lezanu PF isuka eHarare isiya khonale eVictoria Falls. Eloba enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba uthe inkokheli yamabandla wonke ezombusazwe bekumele ihambe ngoba ibinxusiwe. Mpela amanye amabandla athole incwadi zokumema kodwa ibandla leMDC Alliance lithi alizange lithole leyo ncwadi. Sikhulume lomgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi bona vele abasoze bawothe umlilo munye lebandla lezanu PF.
Into leyo kuthiwa khona kulabantu abahlatshwayo efolosi sizwile njengehungahunga sizwile emaphepheni ukuthi khona kulento enjalo. Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyukuthi le nto yenziwe umgcini sihlalo webandla elibusayo eMathebeleni North Richard Moyo ngiyakholwa uyakwazi njalo ngiyakholwa ukuthi engabe ekhona ngale. So nxa ekhona ngale kusho ukuthi into yangibo into yangkhaya banxusene baba bodwa ukuthi khona kabahambe bekwenza into efana layona leyo. Thina njengebandla eliphikisayo phose esilabantu abangaba baningi okwedlula bebandla elibusayo ngaphakathina kweMathebeleni North njalo le follow siyakhona asikwazi ngiyakholwa ukuthi nje kuyafana lase Harare ngicho nje ukuthi ukunxuswa kwakhona ekwenziwe ilizwe lonke hambona ukuthi owabo umongameli ngabe ekwazi ukuthi kulento enjalo kumbe engabe enxusiwe mbonile nje kuma social media ama invitations abekhona ukukhanya ngani ngama invitations abantu abepolad ngabantu abazanayo ukuthi kulozibandozibandozibani ngokuhlangana lokwazana kwabo into yabo banxuse nokuthi bayekwenza thina kasilalutho esilwaziyo ngakho
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumgcini isihlalo webandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu abahlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 okwakuqala liphosele edlule kancinyane inkulungwane ezinhlanu 5,269 njalo abamukele umjovo wesibili bacitshe bafike inkulungwane eyodwa lengxenye 1,427 kumalanga ambalwa asanda kwedlula. Uthi uyathokoza ngokuthi abantu basukumele phezulu ukuhlatshwa ijekiseni le kuhlandla lakuqala. Kodwa amanani aveza ukuthi aphansi kakhulu kulalawo uhulumende ayojonge ukuthi abe sefike kuwo sifika kulanga lamhlanje. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo wazakala njengenye yenkosi zamaNdebele engumzilikazi wesibili uthi uyasola indlela abantu besigaba semaNdebeleni ababuswa ngayo nguhulumende njengoba bethwele amagabha avuzayo ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okungaba kuhle ukuthi isizwe sikamthwakazi sizibuse. Asizweni umbono wakhe.
Abantu balokunqineka okuningi ngenxa yokuthi babe bebuswa ngabantu abangabathembiyo ukuthi bangabenzela into enhle ngoba nxa abantu belibulele libakhangele nxa sekusiba lento enje sibona sengathi bangathola amathuba okuthi baphinde bakwenze futhi lokho. Kodwa indaba ke enjalo iyadinga nje ukuthi abantu bezempilo bafundise abantu babenze bazwisise ngoba indaba yama vaccines kayisiyo into entsha, into endala. Siyakwazi ukuthi TB kulabo BCG opolio kwaba lama vaccines and all other things. So abantu kumele bathi gain trust ebantwini bezempilo. Abantu bezempilo balomlando wona lowo ukuthi benze abantu benze njalo. Kodwa kwelami icele ngibona kuyinto eyokuzama ukuthi abantu baphephe basile lanxa kungaba lokuganga okungaba khona kodwa injongo ephelelayo iyo yona leyo ukuthi abantu kabasile baphile. Yikho ke ngiyabakhuthaza ukuthi abantu nxa ithuba labo selifikile indaba le ngeyomhlaba wonke kabangene labo bahlatshwe njengabani ukuze baphephe.
Ungathini ngobunzima obubhekane labantu ngesikhathi seCOVID-19 iningi lizama ukuziphandela?
Abantu badlule esigabeni esinzima kakhulu. Sibongela lona izulu ngoba linile laba liningi ngoba abantu babubonile ubunzima njalo abukapheli kodwa sebedlile ngenxa yezulu lokutholakala kokudla esigabeni. Kodwa ukuphathwa kwabo yilaba abalokhu besiphethe kwamanje uvezile nje ukuthi ikubuswa ngabantu bezinye izizwe okungelathando njalo lesiphatho sakhona asisazi thina uhlukuluza abantu belohlupho. Into ebanhle into yokukhulumisa abantu ukuze lisebenzele lonke esenza leyo nto. Okokuphathwa ngokwehlukileyo ngakwezinye izigaba angiqaphelanga okungcono kulalokho mina ngoba selokhu salahlekelwa ngumbuso wethu sivele sibuswa ngabacindezeli ngakho ke abacindezeli baza abasoze basiphathe kuhle njalo abantu kawumelanga bazitshela ukuthi bona kumele baphathwe kuhle ngabantu bakwelinye ilizwe babe besiyacela khona ngoba sekuyisikhathi sokuthi sizimele manje ilizwe silalo elingelethu ngokusemthethweni siyisizwe njalo siphelelewe futhi ngokusemthethweni akudingi ukuthi sikutshelwe ngabanye abantu lokho thina sekumele sibone ukuthi sima kunye nenkosi yethu sisebenze lolu daba ngoba kuyintando kaNkulunkulu njengoba ngikhuluma nje
lo ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi yamaNdebele engumzilikazi wesibili ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe sisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo Iphephandaba leHerald lithi amapholisa amabili awedolobho leMangura, uConstable Enifas Madzivanzira loSergeant Patricia Mashaya Mombe, babotshwe ngamapholisa eZak phezu kwecala lokudlulisa imoda eyayithwele inkomo ezintshontshiweyo ngomnyaka ka-2015. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usephe imvumo ukuthi izikolo zokutshayela imota kunye logatsha lwezimota olwe-VID sokumele luvulwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7 ninjani nonke Studio 7 bengisacela ukukhuluma labantu be-MDC Alliance ukuthi ababize uChamisa babuze i-way forward ukuthi kwenziwa njani ngoba uChamisa kuye kusase-right noma indlu isitsha hayi thina sizihambela nomonzora nomakhuphe ngapha kuleli side lethu owena umuntu lo uChamisa angazi noma kaphelelanga ekhanda wayehluleka ukwenza izinto kusase early manje sekuvery late ma iqale evula iphathi manje angazi abazobabe lokho besamlandela hayi and then enye into futhi uChamisa kahle kahle mina kwelami side kuba yimi umkhulu wamapolisa kuba uChamisa ngambopha kudala uChamisa kafanelanga kuba semphakathini lo fanele abotshwe kambela abantu eZimbabwe amanga esithi kule party okwamanje kubotshwa abanye abantu kuye kuChamisa angazi ayi president yumnangagwa igovernment yakhe ilunge kakhulu fanele kuba kuyaboshwa uChamisa
salibonana Studio 7 ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo yabe nisacela laphana kuChamisa ukuthi khona njengobana esesithi khona yena kufunakale ukuthi kuyokhulunywa ebiza izanu njengobana isithi yona nayo uChamisa sephelelwe umphako izanu iqinisile mayithi uChamisa iphelelwe umphako ngoba uChamisa ufuna ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena echiye emuva kungalungiswanga akakalungisi indaba yakhe lo Monzora endabeni yephathi ukuthi iphathi ngekabani e-MDC Alliance iphathi ye-MDC Alliance ngeka Monzora Chamisa kala phathi yokuya nayo phambili kuzani ukuyokhuluma Chamisa kala lutho lwani
ninjani Zimbabwe omuhle ngibingelela Zimbabwe yonke ngisithi mpilwende ngisithi mina siyalizwa iphathi yethu ye-MDC ukuthi le plan but iplan yangikhona iphelela ngaphi njona phela singazeli thina ama elections walindele imithetho efanele ifakwe ezasenza ukuthi nxa siwinile singathathelwa ayikabi khona amandla alikabi lawo constitution ayihanyiswa ngendlela zani yenzokwayo singaze singise siwine kangaki sithathelwa leyo ndaba ihlayeni phansi ibone izayiqeda njani kube sobala uzabona umuntu wonke siyavota ngoba abantu into esibadondisa ukuthi bangazi bavote siwine siyathathelwa Baba Chamisa sicela ube lombono omkhulu le committee lihlale phansi kulungiswe konke okungakabi lama election ngoba kulabanye abazakuthi ama election
rights siya khona bangabathengisi njalo thamisa mina ngokubona kwami bengicela ukuthi izitha ungasondeze eduzane kakhulu lazo njalo ngisithi kulo ndoda okhuluma ngomthwakazi umthwakazi ayisiphathi umthwakazi lusiko lwethu lapha sikhuluma nge-MDC kaChamisa efuna ukukhulu abantu umbuso okhululekileyo hathi ohlobo owelizwe lonke into esikhuluma ngayo yokukhulula ilizwe cala isiyekele ngento kamthwakazi elihlanganisa lento ezepolitika uhambelani nxa wangena kumthwakazi usithi wena uzahlukanisa abantu ngolimo thina amanye amandebele asikungeni lokhu mina engikhuluma ngu-Alexander Khanya
salubonani salubonani ku-Studio 7 ngajabula mayirekhodi le ingafundwa ibalwe kakhulu mnani lesikhalazo like imigwaqo yakithi iZimbabwe ifile kodwa kwavotwa kanti basazotshintsha nini abantu labo ngcono siboneni ukuthi ma kwehlulile ukuthi kutshintshe imigwaqo kukhanye ukuthi ilizwe liselabantu manje benga-expecteli ukuthi ngo-2023 bavotele ngoba babengamafeyila okhulumayo ngumoyo ngkwele South Africa
linjani basakazi bakastudio 7 nami thanda ukubonga le thuba njengalithola mnikizo lami untodana Ndlovu mbuyenkaye egonye ngithanda ukumbonga Studio 7 yazi ukuthi phezu umsebenzi wonke ngoba ngihlala mlalele njalo bese ngomsebenzi wonke eniwenzayo lidinga ubumbano lokubambana anibheki mhlobo libeka indaba njengokuba injalo ukuze thina njengesizwe sizivuse sizikhethele namazwi abantu abaphaya nezinto abafisa ukuzitsho inhlungu eziphakathi ngaphakathi kwabo bazikhuluma ukuze imoya ikhululeke sibonge futhi nayo inkosi le loba singakwazi nje thina singaphandle kwamazwi asingoba inkosi zimbila sinankinga nayo kodwa sidinga ukuthi lo khuluma ayiwadinga ukubuyisa isizwe ngoba yazi kuhle ukuthi ma iqalisa phansi ukuthi abantu badinga Friday kuzama begqoke lezimpahla zesiko ezesintu nikahle kahle so kudinga ukuthi abantu siqalise ukuthi thina njengomthwazi siqalise ukubuye ugqoke lento ukuthi ma ungumdongo ugqoke isidonga sakho ma kodwa singumthwakazi yazi ukuthi inthintile lawo mazwi akhitshwe yinkosi ngoba azama ukubuyisa isizwe lama njalo futhi azama futhi ukuthi ne-generation ebuyayo abantwabethu lesizukulwane lesi sibuyayo sizame naso ukuthi sibe kwazi ukuthi sona singobani sidabuka njani wabantwana laba njengolaba bantwana o-2000 abazazi daswa ungamsola umntwana ma esenza into ephambene ngoba akanalo isiko nomthetho elizweni okhandwe isizwe sikamthwakazi sokuzenzelwa nje kuphela lami ngiyabonga abasakazi bami ngiyabonga kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ugatsha olwethula izilinganiso luthi inani lemisebenzi eyatholakala elizweni kunyanga edluleyo lithe xaxa kancane nxa kuqathaniswa nenyanga kazibandlela isilinganiso sabangelamsebenzi sehle sayafika kusilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6%. Ingcwethi zenotho zithi inyanga ezilandelayo zikhangelelwe ukuba ngcono kulandela uhlelo lukamongameli Joe Biden olokuphathisa uzulu ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Lolu hlelo lugoqela ukupha izimuli imali. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuthi nxa izizalwane zeZimbabwe zingaphiwa imali kungaziphathisa na lomnotho uthuthuke.
Ngimbuzo omuhle but amazwe lawo mabili owahlanganisayo abantu bayo indlela abasebenzisa ngayo imali indlela abantu be-America abasebenzisa ngayo imali lendlela abantu be-Zimbabwe abasebenzisa ngayo imali kuchiyene kakhulu njalo indlela isimo seZimbabwe siyo yona lesimo se-America kuchiyene kakhulu i-America bale currency yabo bayanelisa ukuthi babe beloku bekhupha izimali lokhu abathi uprint izimali besiya phambili because they have i-hard currency thina i-situation yethu eZimbabwe ngingazi ngoba nxa singaqhubeka futhi siprinte imali thina sivele sine-inflation kungenza indaba yethu ibe mbi kakhulu sengibiyela ekuthini abantu ukuphiwa kwemali abantu ngibona njani mina ngibona isisekelo esihle uBiden aqalise ngaso ngoba ngesikhathi se-COVID abantu bebe imali bingasekho ebantwini, abantu sebethenga ngonanzelelo. Abantu beAmerica ngabantu abafuna ukuhlala bephandle bethenga ukudla besidla phandle besenza izinto ezithiyeneyo. Lokhu mbona ngani uBiden ukufake kahle imali yakhona nxa isiya nxa ukuthi abantu abaningi sebehlatshiwe iCovid, abanye sebeze bahlatshwa kabili sebezaphuma phandle. Ngesikhathi salesi isikhathi ispring iqalisa abantu bazaphuma phandle umqando uphela bebona ilanga. Imali leyana bayibisela futhi ku-economy ukuthi iphakamise i-economy ngoba kabasoze bayigcine ezikhwameni.
Ungasela ukuthi nxa ukhangele ikakhulu ezomnotho welizwe leMelika ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ukudubeka kwakhona kuyafana yini lesikhathi kungela bhubhane lolo?
Isikhathi se-COVID ngesikhathi lapha bekule isikhathi se-COVID umnyaka lo odlulileyo kuze kuqale wonalo bekulomehluko kakhulu eMelika indlela abantu bebephila ngayo. Abanye bebeswela kusiya ngokuthi uhlala ngapi lokuthi umsebenzi wakho ubuvela usebenza umsebenzi bani. Xa umsebenzi lwana obusebenza egcekeni ukuthi ungeza ke uhambe uyesebenzela endlini umbe ikampani yakho sokumele ivalwe. Abantu badube ngikile baphakathi kwesikweleti. Okusiza abantu kuphela ukuthi singabona ukuthi abantu badubeka kangakanani yikuthi i-government ibifake imithetho le njengale yokuthi umuntu nxa ekoloti imali i-rent angaxotshwa. Njalo lokuthi abantu bakuleli lizwe ngabantu abaphayo kakhulu. Abanye abantu bebephila ngokuhamba ema-food banks beseyadinga ukudla.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Namhlanje sikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lizasebenza lohulumende we-ZANU-PF kuzo zonke inhlelo ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu kodwa ezokuncindezela uZulu hatshi. Ibandla le-MDC Alliance ebelinganxuswanga emcimbini we-Victoria Falls wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 lithi lona vele alisoze liwothe umlilo munye lebandla leZanu PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.